uhlelo lolu abaluthungamelelayo ngabafundi kuzathi ke ababalisi izisebenzi zikahulumende labazali labanye abathintekayo ekuweni kwezinga lezemfundo kukanye lomnotho sikhangelele ukuthi baphatheke simatasa nje siguquzela lokho
manje njengoba sibona kuke kwaba lenhlelo ezifanayo zingaphumi lokubambekayo libona ungani kathesi kuzaba ngcono na
umzabalazo akusinto yosuku olulodwa ebuya lula sikhangele ukuba konke esasikwenza lesikhangelele ukukwenza manje lesikhathi esikiso manje indlima isivuthiwe kunenge sikukhangelele ukuthi kuphume kodwa kukhulu okukhulu sikhangelele ukuthi kutshintshe izinto intengo yezinto ezitolo iholo lababalisi imbadalo yemfundo thina ke njenge-athuzi lanxa abafundi besithi kwehliswe ifees thina sithi uhulumende kangene nge-state funded education okukhulu nxa usempini Chris awukhangeli ukuthi usuyehluleke kangaki ukhangela ukuthi kufanele kwelinye usuku unqobe
sike saxoxa labanye ababalisi abathi bona bayesaba ukuthi bathathe inyathelo elifuna ukuthi lilithathe lina likhuthaza amalunga enu ukuthi enzeni kakhulu labo abathi bayesaba
ukwesaba kwabantu eZimbabwe kwaqala kudala mhlawumbe kwaqala isandu ukuthatha ilizwe lapha abantu beZimbabwe bavukelana khona uhulumende la usekusebenzisa ukwethusela ukuze abantu besabe ukwenza abakufunayo kodwa ke kwabo kwagwala akulasililo batsho njalo abadala kodwa sithi thina nxa ungesaba imbali iza kugcona kusasa isiveza ukuthi wena nguwe owenza abantu beZimbabwe badubeke ngithi ke abantu bethu amalunga ethu sivele manje sifile kwine sikwesabayo sivele manje siyesatshiswa siyabotshwa siyachaywa kwino kumele sikwesabe singayisaba ngoba noza silungisela asibuyele emuva abantu kathesi manje bonke bakhomba iminwe kithi asithulanga ke lamhla sesisithi mhla ka 9 uhulumende kaqondane lazo izikolo sezivaliwe nguye okumele azenze zivulwe.